iZimbabwe lizwe lilemthetho yalo esiyaziyo sonke, okuthi longawaziyo umthetho weZimbabwe emthethweni akushiwo ukuthi ungephula umthetho uthi ubungakwazi, akukuvikeli khonokho. Kodwa-ke kule ndlela nkomo singathi thina ilizwe lethu uhlupho sesilalo silokuthi abantu abathi bengayephula imithetho esebeqala ngokuthi bayahlukuluzwa. Kube kathi ungakhangela ilizwe lethu eZimbabwe, umuntu engayephula imithetho uyasiya emakhothi. Emakhothi laleyo bese beqala bona bethi ayiba kuthiwa izinto lezi izanu p f ye but izanu asiyomakhothi, izanu p f asiyomakhothi, izanu p f yelo uhulumende, but amakhothi azimele wodwa amakhothi azenzela umsebenzi wabo, eziqhubela umsebenzi wabo. Xa umuntu ebothiwe engelacala nkomo amakhothi afike lahleka phambi, lanxa umuntu engabe kumbe ufuna ukuthi ubani abotshwe kuthi engelacala efuna ukuthi uyelacala, konke lokhwana yinto ephelayo. Kodwa okukhona ukuthi kukhona abanye abantu abechothoza lokuhlophisa lokuchothoza okuthile okukhona kwezombangazi okuthi hhayi kwanisehlulekile kwanisebulelile, kodwa lokhona siyonhlamba leyani, inhlamba yokuphephisa.
Nanso baba Chirota,
yikuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma, ngoba umthetho wokuthethisa kudala wakhutshwa imithethwandaba ephakemeyo lapha eZimbabwe. Ngase ngifaka ngesilungu sithi ama-insult laws kudala a-strike down yi-Supreme Court, ngaseyiyo mthetho yalapha elizweni. Kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina into ethiwa yi-caricature ngesikhiwa, ukuhlabela ingoma kumbe ukufaka isithombe esitshengisa umbusazi, singathi ama-cartoons alawo ezimdeli, yinto evunyelwayo emthethweni. So lokho ukuthi umuntu uyabotshela ukuthi umnangagwa sephambanisa umkhonomi, kanti vele onguye obambe intambo ze-economy ngobani, kasiye yini yena lowo mnangagwa. So lokhu yikwephula amalungelo oluntu esathi kusola kumgabe kulokhu kuqhubeka embusweni kamnangagwa. Umnangagwa vele injongo yakhe yayingasiye ukutshintsha umbusazi, kodwa ukuthi abe nguye umgabi.
Ngiphenduke kuwe baba uGawule, uthe wena ukuchothoza umongameli akusilocala. Ividiyo yomsolwa lo we-Bait Bridge uthi uMnangagwa usebulele umnotho, ngaleyo ndlela lokho kukhanya kuyikuchothoza kuphela. Ngokutsho kwakho ukuthi hayi ukuchothoza kuvunyelwe, ngezinye indlela singathi umsolwa lo akalacala ngakwenzile.
Akukhona ukuthi amazwi kamsolwa angilawo nkomo ukuthi yize sikuthi uthile yisibindi, ngoba ukuthethisa nkomo yikho kulicala emthethweni welizwe leZimbabwe, ukuthethisa umongameli welizwe. Kodwa ukusola ukuthi kumbe izinto zihambi kuhle lani lani asonto obuphisayo, umuntu akabuthi lokhonokho. Ngoba umuntu wonke ophikisa even nxa becampaigna even abantu be-opposition bayabe sithi kulo hulumende yake khona ubani loku ayenzi kuhle kuyani loku betshela abantu khonokho, akusekuqala lelana. Indlela yabezama ukuthi labo bakhombise ngaye abantu bethengisa ukuthi hhayi thina singayenza ngcono ukwedlula lokhu, kuyikuhlola okukhona okwenzakalayo, ayisiyonhlamba leyana nxa kunjalo. Kodwa nginamazwi akhe lowo msolwa angiwazi ukuthi athini, kodwa aluba kade ekhuluma esola ngokwenzakalayo kumbe ngomunye omunye othile, hhayi umbono wakhe laye lowo ngendlela abona ngayo. Ukuthethisa yikukhuluma inhlamba, ukuthethisa umongameli kulicala, ukuthethisa umongameli elizweni leZimbabwe kuyakubotshelwa khonoku, kugwetshelwe khonoku ukuthi uthethise umongameli. Ngingazini ukuhlola ukuthi vele yena uyibambe njani ingoma yakhe leyi, kumbe kuneyinhlamba ezithize ezikhona ezithethisa umongameli ezenza ezenze abotshwe, kumbe ngeke kukhona okunye akukhulumileyo. Sibembuza ngazo ingoma zaelezi wagcine sekuthukile sekuthethisile, asikwazi.
Ngamafitshane baba Chirota, akuyigqibe.
Nga ngingaphambanisi, ngibona ngani ngamalanga umgabe usezaphuma embusweni, ukhona othiwa nguLumumba owathuka umgabe ngamazwi engingazake ngiphinde emsakazweni, kodwa wayophuma discharge ecourt. So ngibona ngani nga umuntu eyi-public official eyinkokheli kahulumende, umthetho kawumniki ilungile ukuthi avote abantu mahlayana nxa ithukile. Njalo umthetho kawuvumi ukuthi inkokheli ekhokhela uhulumeni ibophe abantu ngenxa yokuthi abantu sebesobe umbusazi. Mina engibona kuyimbangela lokhu okwenzakala lapha ezweni ukuthi iZANU yasuka yaba yisiphamaso seRhodesia. Ngoba phela iRhodesia yayithanda umgabe kakhulu, yazi yachiya amaqandayo eCane Flower namanye amakhiwa ayevele ayebamba abantu isihluku ngesikhathi seRhodesia. Yibo labo bantu abafundisa amapolisa aweZimbabwe indlela yeRhodesia. So namhlanje umuntu engenza into encane umbeni thotho zohulumende ezidlalela nje umuntu usuke avothe ngoba bathatha imikhuba yeRhodesia abafundiswa ngamaRhodesia.